So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-21 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu labacubungula ezombusazwe sebekhuthaze amapholisa ukuthi abophe abantu abathumba babulala ilunga le-CCC umnumzana Tafumane Masaya.
Okukhona eqinisweni lamaqiniso ukuthi ukuthunjwa kwabantu lokhu ukuhlukunyezwa kwabo lokubulawa kwabo indaba endala kuleli yami.
Ingcwethi kwezomnotho welizwe zithi uhlelo lukahulumende olokubala inani labantu elizweni ngenjongo yokuthuthukisa izomnotho olo economic census luqhakathekile lungaqutshwa ngemfanelo.
Yinto enhle kakhulu ukwenza njalo ngoba imicabango ayisaphonga ukuthutha nje lelale kuyicabangela ukuthi mhlawumbe kufuze senze lokhu, mhlawumbe kufuze senze. Sesisenza sikwazi ukuthi umumo welizwe lwethu unje.
Owayengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu u-Ephraim Chawanda sewachiya lo mdlalo njalo usezifuyela inkukhu kwele Botswana. Sixoxelayo.
Angikho emdlalweni wenguqu eBotswana, hayi ngenza something totally different. Okwamanje ngenza chicken farming okwamanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu labacubungula izombusazwe sebekhuthaze amapholisa ukuthi abophe abantu abathumba babulala ilunga le-CCC, umfundisi Tafumane Masaya. Isidumbu sikaMasaya satholakala ngeviki edluleyo ngemva kokuthunjwa kwakhe ngabantu abachatshengelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO esebenza labasekeli bebandla leZANU-PF. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele Studio 7 izolo ukuthi basaphenya baqwayisisa lozulu ukuthi abekezele. Abantu abathumbe ilunga le-CCC elimela abasakhulayo edale lePhalamende umnumzana Takutswa Ngadziwore kumaviki asanda kwedlula labo abakabotshwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi efundisa izombusazwe eWits University kwele South Africa umnumzana Jethro Mpofu.
Okukhona eqinisweni lamaqiniso ukuthi ukuthunjwa kwabantu lokhu ukuhlukunyezwa kwabo lokubulawa kwabo indaba endala kuleli yami eyaqalisa ngo-1981-1982 ngesisikhathi seGukurawundi genocide. Bayathunjwa nje bayabulawa kusenzelwa ukuthi bethuselwe njalo kwethuselwe oluningi lwaseZimbabwe ukuthi lwesabe ukungena kwezopolitics, lwesabe ukuphithizela, lwesabe ukuphikisa kwezopolitiki lapho.
Umnangagwa uke waphuma eziqhenya lapha esithe nguye owasungula inhlelo zokucupha lezokuvikela ilizwe ezinengi. Wathi kulabantu bakhe kulezo ngatsha njalo akulalutho olwenzakalayo angalwaziyo. Nxa silandela lowo mqondo Dokotela Mpofu, ukungani kahle kahle kulokhe kungakabotshwa muntu phezu kwesehlakalo lesi?
Uqinisile umnumzana uMnangagwa nxa esithi imithetho yangale yokucupha lakho konke okwenzekayo kwakhandwa nguye. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi seGukurawundi genocide benguye Minister of Security and kuyazakala ukuthi nguye owayeyisandla sikamnumzana uMgabe ekuthumbeni, ekuhlukumezeni, lekwenzeni konke okwakusenziwa bebotshwa abantu bevalelwa bengelamacala bebulawa njalo. Akalamanga mayethi nguye owayikhandayo leyo mthetho lalawo maqhinga lalawo macebo.
Kusobala ukuthi iZimbabwe isenkingeni kwezombusazwe nxa sikhangela ukufuthelana okukhona ukuthunjwa lokubulawa kwabantu lokho esikubonayo. Kuyini kahle kahle okungenziwa ukuhlenga ilizwe?
Okuzafunakala ukuthi kwenziwe kuleli ya mhlawumbe singabona umehluko ukuthi abantu beZimbabwe baphakame babe nezibindi bathi enough is enough sokwanele. Bengenza njalo yikhona iSADC le AU le UN izophakama labo ibasekela abaseZimbabwe. Nxa bengaphakamanga bona iSADC le AU le UN ayisonze yenze lutho. Kuyafunakala ukuthi abantu bazimele bazilwele. Njengoko kwalokho kwenziwayo ngesikhathi sempi yenkululeko abantu basukuma bama ngezinyawo bathi enough is enough sokwanele. Nxa amaZimbabwe engakwenzanga lokho hayi singakhohlwa inguquko ayisonze ibe khona izinto azisoze zitshintshe mnumzana ngombono wami.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa eWits University kwele South Africa. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marabira uthi ibandla lakhe alilani lokwenza kokuthunjwa kwamalunga e-CCC kumbe ukubulawa kukaTafumane Masaya. Ingcwethi yezicubungula izomnotho elizwe zithi uhlelo lukahulumende olokubala inani labantu elizweni ngenjongo yokuthuthukisa izomnotho elizwe olwe-economic census luqakathekile lungaqutshwa ngemfanelo ekuhleleni okudingakalayo elizweni kwezomnotho. Ekhuluma izolo emkhosini wokuvula loluhlelo olungolwakuqala elizweni umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe impumela yalo izaphathisa ekuletheni ubufakazi bokudingakalayo elizweni. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqaliswa ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho elizwe ezimeleyo umnumzana Bernard Ndlovu wayengumgcini sihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa.
Umhlaba wonke usulakho lokho vele amakhampani ahlakaniphileyo alento kuthiwa i-research and development ngezinye indlela babe bebuthelele ubufakazi bonobo leyo data bese beyicubungula bayicubungule ibafundise ukuthi into enje ime kanje. So mali siya phambili ngayo selingayenza-ke ama-decisions lisebenzisa lobo bufakazi. Yinto enhle kakhulu ukwenza njalo ngoba imicabango hayi saphonga uthutha nje lelale kucabangela ukuthi mhlawumbe kufuze senze lokho mhlawumbe kufuze senze. Sesisenza sikwazi ukuthi umumo welizwe lwethu unje. Ibhizinesi ezenzakalayo ziphumelele endaweni enje. So uma sesilokufuna ukukhulisa-ke sesidicida khonoko nje for example ukuthi kule ndawo ezithize ezenza imbuzi ziphumelele ibhizinesi yembuzi, kule ndawo ezithize eziphumelelisa ibhizinesi yezimvu, kule ndawo ethize mhlawumbe ephumelelisa ibhizinesi yezigqoko eyamatanda eyenkukhu. Kufuze kwazakale elizweni ukuthi kwenzakalani ukuze ma kuqhutshekelwa phambili kuqhutshekelwa phambili with that understanding. Then inkinga engaba khona nge-economy yeZimbabwe or economic growth yeZimbabwe even zokutholakale leyo lobo bufakazi sokungaba le ngxaki ezingaba khona ngenxa yokuthi ubukhokheli abukakhani kahle kahle ukuthi ubukhokheli bungavuma yini ukuthi impela umcabango onjalo oqhutshekiselwe phambili uphumelele. Ngilokuthandabuza kakhulu uma ngikhangela ubukhokheli or i-leadership ukuthi indaba zobudlwangudlwangu, indaba ze-corruption zizogcina zenzeka ukuthi noma sokubeke ubufakazi ukuthi nanku asenzeni kanje bese kusiba lakhona okufuna ukujamulelana nokuqhilana nento ezifana nalezo. Ukhokheli buqakathekile kuyo yonke into.
Kuyini okungabe kohlukile ngalolu hlelo nxa siqhathanisa lalolo oluvele lukhona olokubalwa kwabantu? Kumbe kungasetshenziswa amanani wona lawana avele ekhona? Singabona lokhu kusiba yikudlaliswa uchithwa-chithwa imali yelizwe.
Umehluko phakathi kwale i-economic census lo le population census yokubala abantu mkhulu kakhulu esingathi kuyafana ikhona ukuthi kuyabalwa and makubalwa kuyabe kusenzela ukuthi maso kusenziwa ama-decisions kusetshenziswe inumber ezitholakeleyo ukuthi endaweni ethize sifakani endaweni ethize isiphatha njani abantu into ezifana nalezo. So i-population census ilapho, kodwa i-economic census yona idinga ukuguqula. Singathi thina ngezinye indlela i-economic census izasizana le population census ukuthi nikhona sesiyakhangela ke manje ukuthi ekuzumba maramba afungwa kunabantu abangakanani ibusiness ezikhona ngale zingakanani ziyakhona yini ukuthi ziphathisane lenani labantu abahlala khona apha so ngezinye indlela zehlukene lezi zinto kodwa zilobudlelwano economy yona injani khona ngale kulani lani lani in terms of business bese sithi okay kulesikhale esithize izikhale ezithize ezifuna ukuvalwa ngokuletha amabhizinesi amanzi bese ke ihulumende abese ncedisa ukuthi apromote lawa ma-business kuyona leyo ndawo ukuze abantu inani labantu elihlala lapho lisizakale angiboni kuyikudlalisa imali yelizwe at all ngicabanga ukuthi ukuhlakanipha okukhulu lokho kakhulu ukuthi ilizwe lazakale ngendlela ye-economy lazakale ngendlela yokuthi kulabantu abangaka endaweni ethize i-leadership ekhona elizweni i-corruption into ezifana lezo ziyakhona ukuginya into enhle igcine ingasaphumelelanga
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungela izombusazwe oyengumgcini isihlalo webandla le apha eSouth Africa obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemali luzethula uluhlu lwendleko zikahulumende iNational Budget ngeviki ezayo ngolwesine. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshelele liphephandaba izolo ekobulawayo lapho anikeze khona izipho abantwana abagogekileyo besikolo seKing George. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi usomabhizimusi olodumo uMnumzana Shingi Munyeza lomkakhe uWilma kuzamele babhadale isikwelede se-$100,000 abasithatha kumunye usomabhizimusi weHarare kungakafiki umhla kaJanuwari 30 ngoba engedlula bazavalelwa ejele. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ndini sithivuka njani basakazi? Hayi sisizile isikhulumeli sezano PF uAndile Johnny Sibanda. Lo nje mawu sizwa kuthiwa uzokhuluma kuvele njengakaqala ukuvula umlomo uhlube kwazi ukuthi uzodefenda izano. Siyamazi lo ukuthi inkulumo zakhe ngumuntu nje ohlala edefenda izano. Ngumuntu ongafuni ukuzwa kuthiwa kule opposition party. Umuntu ofisa ukuthi ngabe izano yiyo yodwa kumbe ngabe yiyo yodwa edlalaye ngabe nguye yedwa odlayo sonke isikhathi inkulumo yakhe ayizwakali ukuthi uqonda ukuthini angaze ngamuzwa la ngelinye ilanga undoda lekhuluma into elengqondo yonke into ekhulumayo kuphela uyagxeka ama opposition yena wenzani njengoba yenesazi ukuthi mawu opposition kufanele wenze njani indaba ke yena njengoba ecubungula ezombusazo engavu leyakhe iparty ezakwazi ukuthi khona konke lokho othi yena ama-opposition awakwenzi ekwenze yena phela ukuze sibone ukuthi uhlakani hhayi ukubuya kuphela uzobanga umsindo ku-Studio 7 lapha hhayi ndoda hhayi
Studio 7 njengathi asephela hhayi sibonge inhlelo sibonge inhlelo sicela ukuhlonitshwa into esiyidinga inhlonipho wena Chabanga nawe iphugeni wena othi uyisikhulumeli ngoba uphiwe imali vele uyenzani uye kumele ukhulume khonokho uzokhuluma ngoba vele uphiwe imali owaveke yahlutshekwe kodwa ukukhuluma into njengoba azokhuluma umsangano lokaChabangu sicala isihloniphe nje siyadubeka amazi kwamanye amazwi ngenxa yezana nale ayisupporta lipha amandla lokuthatha imali kuyo sicelani nje lesihloniphe lihloniphe amavoti wethu ngiyacela lapho lisihloniphe kakhulu lidle imali libe ngamathambo siyalicela otherwise woshuka
injani Studio 7 njani Studio hayi lina elizithi ngamagqwetha ye-trips elikuzele kasengezoChabangu lina vele kasililaleli lina lingabalandeli bakaChabangu liyadiliza loChabangu uChabangu uzathi yena kumele kule problem u-trips yena uwahlala yini phansi le-trips yena uyazazi vele ukuthi asiwe-trips ngabe ngiwe-trips ngabe kakhiphi phela lawo abavota iTriple C ngabe kabakhiphi ubakhiphelani yena so iTriple C vele lo vele kasimfuni ende chabanga siyakutshela even lapho khona once izana uyaphuma kuphela esihlalweni iphumile esihlalweni sidila lawo wena impilo yakho ubekwazi lapho ukuphuma khona izana lawo yabungasekho emhlabeni vele uhlubu uzijele khonoko ngoba amandebela soza kuthande ngendlela oyenze ngakhona thina silesitha esilwisana laso wena uyangenela khonapho uyenzelani khonoko wena ukuthi izana PF iwin ngoba kathesi izana PF kathesi abafowethu abanye abavotayo bevote iTriple C basemazweni so lusenziwa lolu khetho babengasekho ngoba izana iyazi ukuthi babengekho basuze bebuye for ama-by-elections besuke ezindaweni ezikhatshana izimali ziyahlupha kulezi so izana uvele siwinile ngezinye indlela sisiwina ngezinye indlela izariga futhi hayi sengezochaba ngokwenzile kodwa awukwenzanga kahle inyembezi zabantu zazibona ukuthi zinjani
basakazi baso studio 7 lizaro zasazimathinti ngikhuluma indaba kaelizwe ebuhlungu kangaka ulokho kubulawa abantu kuthiwa kule sadla siphi leso sadla sesi-1980 ngicela ukhulumele ukhuza uthi gawulelo belokho bephethe bethuka abantu bephezulu yaba bebiza abantu ngesiphukuphuku babugawule bababuthu siyalihlonipha kakhulu zalezisezihlonipha kakhulu yekuyani ukuthuka abantu libuza abantu ucela ukuthi le studio 7 kulaba abantu ukuthi bayenzelani le amandla abayatholayo amandla indlela abasiphatha ngayo zelelo le ukuthi bebelwa ngamagama abuhlungu siyacela sibuzele elinye lamalanga singajabula kakhulu beyekele ukukhuluma ngayinye inhlangano bekhuluma ngenhlangano yezana bengalokhu bekhuluma ngoyinye inhlangano sisi-1980 akaze ezinye inhlangano zikhulume ngezana walokho bephethe bekhuluma bekubesithuka bekuyisiphukuphuku ngawulelo jesu siyacela liyabantu abadala libadala lisihlonipha kakhulu
vele
sanibonani basakazi abahle ngikholeni ngapha ithembisa egoli kuzalwa ngizalo etsholotsho hhayi siyazizwa indaba siyazizwa kakhulu indaba zimnandi mhlempela hhayi u-Anglison Spanda ngiyamuzwa laphana uyakhuluma sithi kodwa-ke inkinga yakhe khuluma njengomhlaziwe wezindaba womuntu ozimeleyo kodwa-ke yena kahle kahle isikhulumeli sezanu-PF isikhulumeli sezanu-PF sifane sikubeke kucace lokhu ukuthi isikhulumeli sezanu-PF kodwa niyenza ngathi ilunge lizimele lodwa wathi umuntu ozimeleyo kodwa engumlokuzelo esikhulumeli sezanu-PF ngoba mina ngaze muzwe ngihlalisa inkubumo inqophise iyabe ijikijikisa nje eyithintheleka la ofuna ukuthi yeniye khona
basakazi be-studio 7 sanibonana ngihlala phezu kwesidaba angathuthi isikhathi uchabang ufana laloyani into okuthiwa ngubalumalulwane ethi ma isezinyamazaneni iba yinyamazana ma isezinyonini iba yinyoni uchabangu ungumthengi uthengise abantu bakithi esindebeleni abathengisela izanu ngoba abantu basesindebeleni babonise ukuthi izanu kabayidingi kobulawayo kodwa uchabangu akuzange kumphathe kahle lokho nangu sefuna ukuyibisela izanu kobulawayo ngoba eyisebenzele njalo engimthengisa uma ngempela uchabangu eqinisile ukuthi unobhala jikelele we-Triple C wenzelani ukudiliza lokho okwenzayo ngoba lokho okwenzayo ikudiliza akuyakhi ukuyadiliza lokho okwenzayo laba nabantu ababesephalamende abakhethwe ngabantu abakhethwanga uChamisa so yena ubona ukuthi azwisa uhlungu uChamisa ngendlela ukuthi axosha abantu abakhethwe ngabantu kodwa jike futhi athi yena umholo we-Triple C umholo onjani oyakha into yakhe ethi maseyiyakhile futhi abuye yena ayidili engadlali ngathi uchabanga lophukeni wakhe siyabazi badume ngokudiliza badizi MD ayiqeda labo witness dube babuya babuyela witness dube bajoyina izanu PF laye uchabanga sisezambona nga-one day futhi sebuyele kuzanu PF ngoba into iyenza le uthunyi uyasetshenziswa ungumthengisa abantu bakithi
Studio 7 kanti lo sihlo ozosimbuluza ngesishona lapho esicela ngokuthi kumele ngishona kungene ngishona iyokuzweni njenga ibona ukuthi ibhale VOA Ndebele ayibhalanga ukuthi VOA Shona awasisuthela amagundwa ndingeze sibange imisindo lapho uyasimnyanyisa khuluma uzange uthole ukuthi kwapha kunjula abantwana bazala njengegundwana abantwana bayile esikole phoa ngokuthi izani izani ishoni iphaphela la akazame ukukhontrola umlomo wakhe mahotsha la
ye ngiyadibingelela lonke ku-Studio 7 ngibonga indlela elisakaza ngayo ngena lapho uthi ngikhulume ngendaba elandiswa ligqwetha likachabangu uyangimangalisa ukuthi uthi yena akuqondanga ukuthi uShamisa ahambise amaphepha engeyedwa sezeza ibandla. Kodwa ngakulinye uhlangothi ubona uThaba eqondile nxa esezizinto eyedwa engahlala ngaphansi wakhulumisana labanye. Bonana kula ngqondo khona lokho. Umuntu wakuqala ubemele kuphuzwe ukuthi engenza izinto eyedwa uThabanga. Kube fanele ukuthi lanxa yade cabanga ukwenza zonke lezi zinto eqale khulumisane lo mongameli wakhe. Uhlalwe phansi abantu bendawonye bebe libadla. Hatshi ukuthi yenza izinto yedwa ebhala incwadi yedwa iyamukeleke nxa umongameli webandla sithikisana lakho besothiwa urongo zeza umnikazi webandla. Akula ngqondo khona lokho. Cela beqondise into yokhuluma into ezicacileyo njengabantu abafundileyo abazi umthetho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi inani labantu asebefile empini ye-Israel lamabutho e-Hamas selifika kusibanga esethusayo. UGuterres uthi inani lasebefile yalikaze libonakale selokhu wakhokhela umanyano we-United Nations kusukela ngomnyaka ka-2017. Kusenjalo isikhulumeli sezomvikela welemelika umnumzana John Kirby uthi inkulumo zokukhululwa kwabathunjwa ngamabutho eHamas sezifike kusibanga esikude lanxa nje engethulanga okujulileyo ngokwenzakalayo. Kulabantu abedlula amakhulu amabili abathunjwa kwele Israel ngamabutho eHamas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungulayo zombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yona injongo ye IDF Israel Defense Forces kumbe yona nje ama Israeli has not been clear. Well, I can say it's been clear in one aspect ukuthi ama Palestinian territories asencipha Gaza Strip lokana vele sokuyi strip kona kwawe igaz i-West Bank yayi la vele isinyamalala uma ukhangela uma oNetanyahu be announce abesithi new settlements pass the language and think new ngaphi khona phana indawo encane babe begxotsha ama-Palestinian bebathathele khathesi bathi bona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa ama-Palestinians athi 1.7 million abantu. Ama Israeli atwana, we told them to move to avoid e-offensive. 1.1 million people, umbe 1.7. Our Israeli Defense Force itwana sibachele sati move to the southwest of Gaza. Wonke wanalababan, babasusa ezindaweni zao. So their objectives are being met. Baya susa ezindawenezi. So setwa new settlements kungabili umntoma ngalayo ukuthi ubachoni ende angapi wona labo 1.7 million angithi babafuqela ukuthi baye e-Egypt. Igibite layo yikho ivala amagedi sithi hayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengoba nabengamamuslim anti linalithemba ukuthi bazabangcono ngapha peleka basabuyeli. So thina sizaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawo athwele ama-millions and millions of ama-Palestinian. So khanya objective yabo they are pushing to ukuthi be finalize ingxenye i-take over and expel ama-Palestinian. Asazi sizabona la u-Biden ukuthi angithi laphana ku-Putin wathi u-Putin solongu wazungene mbijana ayikhona kakhulu but now ngu-Putin lokho ekhona phana asikwazi ukuthi ayikwazi kwini u-Biden khathesi ama-Israeli athiwena angena alanda i-Hamas kodwa la u-Biden uthi yena hayi lingahlali phela lingaze lingene. Kota asazi what that means, asazi sizabona.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 engapha kwele Melika. Kwezemidlalo, oyengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu u-Ephraim Shawanda sewachiya lomdlalo njalo usezifuyela inkukhu kwele Botswana. UShawanda wake wakhethwa ukuba ngumdlali oyintshantshu kubo bonke iSoccer Star of the Year ngomnyaka ka-1988.
Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UEfrem Chawande nguye umdlali odlale ukwedlula abanye bonke elizweni iSoccer Star of the Year ngomnyaka 1988 lapho iqembu leZimbabwe Saints eliphakamise khona isicoco seleague. Phezu kwalokho ke waba ngukapteni weqembu lesizwe belisaziwa kakhulu ngegama elithi Dream Team ebeliqeqetshwa ngumuyi uReinhard Fabisch. Kodwa loba yile mbali enhle kangaka emdlalweni wenguqu uChawande uthi sewawufulathela lo mdlalo.
Angikho emdlalweni wenguqu kodwana ngenza something totally different. Kapha manje ngenza ngenza chicken farming ngomanje.
UChawande obekobulawayo ezobeka umuyi uRaman Kumbo yena adlale laye kusukela besase ngabafana besikolo.
URaman safunda sonke saqala eMpophoma High School. Ibhora lethu uRaman walandela saqala eMpophoma High School. But manje sibe emathimini yena waqonda le lami waqonda le hani bangandla le eyibi lana eBlue and White yakobulawayo. Yena edlale neBlack and White isikhathi esiningi. But waqala ku-Idris lami wakhathala kancane ukuthi ngeke u-Idris umsalo umdala usibani. Wakhathala kancane ukuthi ngeke yithimini kaRaman. But unfortunately, we became teammates only at high school and we became teammates in the national team.
UChawande uzelwe ngomnyaka 1964 njalo uqale ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo-1984. Usuke kuqembu leSaints ngo-1989 esesiyadlala kwele Germany lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele SC Bona kanye lele Cologne. Ngo-1995 ulubhekise eSouth Africa lapho adlalele amaqembu abalisa ele Orlando Pirates alele Morocco Swallows. Uthe esethethe umhlalaphansi uqeqetshe amaqembu abalisa ele FC Sporting elase South Africa kanye le Mutare City le Zimbabwe Saints kwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Marai! Hey! Chira! Wazi! Kuzenai! Lainare! Eh, namo wana indandi mboma. Aita kuchindiri kande mboma. Anyera vera Zimbabwe mboma. Latino darone kuchizwa peke shaka oma. Marai! Yonkinto tabi kona. Mafikizolo yole kona Papete uzalizo mbona Aba mega bawali lapa Hiko beno mbona Mamai Aba ndova nechi muti sofa Ndova nechi muti sofa Ndova nechi muti sofa Ndova nechi muti sofa Ndova nechi kainda vandala shafa Iba bale stampa sofa La Iba bale stampa sofa La Iba bale stampa sofa Bangwa lisela Iba bale stampa sofa Baby, I no gonna figure. Handi zika mira, baby, wangu atendeka. Mawako ya mchuno ajirereka. Kutazenge ya rikuta kumbo ni pereka. Ile nilo njola cheza. Zwan, ya chata pite pneza. Ikolo like nimbo meza. Zwan, yati nyambo negeza.
Manayina, esikubila ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Isikhathi njengoba ngitshilo le nhloko zendaba haseneli asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngowa fast 7 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande.